Hayi, indaba ebuhlungu kakhulu ezisibuhlungu. Kodwa singakhonde uthewande kuyachitha kakhulu. Izakhamuzi zewande zithwele nzima kulezi nsuku, indlovu sezitshona zisemalokishini. Ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwe onyathelwa wafa yindlovu, ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini. Kumele kube le ndlela lapha iwande national park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities. So ukuthi si-make ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenziwe zibe yikudla kwezakhamizi, ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abaningi ewande babulawa yindlala, indlovu lazo zibulawa yindlala.
Ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini?
Ngokuzisa kwamudaba lolu, iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise, ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu. Ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana laboNamibia laboZambia, labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu. So kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise.
Kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi. Usuke wakuzwa yini khonoko?
Udaba lakhona angikaluzwa kakhulu, kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi zewande sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewande bevela eChina bevela eMpumalanga bezokuqalisa ukuvula imigodi. So thina njengezakhamuzi sivumelane ukuthini indaba le sokumele sithi enough is enough, sizazama ukusebenza ndawonye ukuthini igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezi benyamazana thina njengabantu bewande lathi sibe nakho ukubhenefitha.